Inkampani yezimplants ngeviki ephelileyo inike abalejwabu elimhlophe amafutha okugcoba abavikela kumkhuhlane wemvukuzane ibambisane lenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation. Inkampani yezimplants yathumeza amafutha la isithi labenelisanga ukuzenika abawasebenzisayo. Umkhokheli wenhlanganiso yePrincess Safety Center Foundation, unkosikazi Sharon Gumbi, uthakazelela okwenziwa izimplants emva amatshe aligugu eZimbabwe.
Mina, our dream of here was prevention is better than cure. Lokhu kufanana nomuthi, kumbe ngithi lamaphilisi, kumbe ngithi awe-BPC. We cannot do without this. Thina abantu abathina le albinism, we just cannot do without this. It's just our life. Abanjengezimplants, I want to say thank you kakhulu ngibona izimplants. And it has been so kind to us. Besinikeza amafutha throughout the year. And kumbe the years until now. And just sokukudala libuya lapha abanye vele. Belibuya lapha lithwele amafutha. So izimplants has been giving us this. Without any dollar, we don't pay for this. They donate, they give us. And
ugumbi uthi ayadula amafutha la.
Amafutha lawa arranged between $10 kusiya phezulu. Arranged between $10 kusiya fika kubo 40 encane. Depending on ESPF ephakathi kwegaba lonalelo ukuthi i-ESPF enganani. Ingaba ngu-SPF 10 kumbe no-SPF 30 kumbe no-SPF 50 kumbe no-SPF 15 kuya ngokuthi ESPF ephakathi kwegaba lelo inganani. Yikho okunye okukhonsidwayo ukuze bawadurise. So angatholakali lula. Isireyo ukuthi wathole esiphila wakho.
Unkosikazi Nokuthula Mpunzi olengane elejwabu elimhlophe ohlala esigodini ngomunye wabathole amafutha abawanikwe yizimplants.
Singazi njalo mbala bakhona amagogoro sesingawathola ukuthi nxa esesikolo abone kuhle.
Osakhulayo uLodwin Rimire ofunda ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo elesicoco se-Mr. Albinism Zimbabwe usanda kusungula umkhankaso wokudingela abalejwabu elimhlophe amafutha la athi aluncedo kakhulu ebantwini abanjengaye. Uthi kwezinye izabelo eZimbabwe imbodlela eyodwa yamafutha la ibiza $20 eMelika i-$20. Odokotela bathi aqakatheke kakhulu amafutha la. Udokotela Mafio Siyamchembu, Provincial Health Director wakoBulawayo, uthi bonke abalejabuleli kumele besebenzise amafutha la ukuze bengabi lomkhuhlane wemvukuzane.
So abantu abangama-albino or abantu abalebala abalayo leyo melani. Ngakho ilanga liyangena lilimaze ijwabu labo, babe sengozini imvukuzane yejwabu, imvukuzane eyohlobo lwe-basal cell carcinoma nolwe squamous cell carcinoma. Yikho abantu abalebala kumele begcobe amafutha okuza ukuzivikela kule ultraviolet light.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi kulabantu abafika phose izigidi ezingama-20, 19.977 million, abanesimo lesi emhlabeni wonke jikelele. Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi elizweni leli kulabantu abafika phose 10,009,747 abanejwabu elimhlophe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.